uzasebenza okwesikhathi esifitshane. Kodwa kuthiwa ngesikhathi siyazi ukuthi i-400 megawatts leyo ayeneli umbane ofunekala kulapho eZimbabwe. Funeka umbane omningi kakhulu, i-400 megawatts le imlali kakhulu ukuthi ingancedisa ukuthi ivale isithethe lesithiwe ikwehluleka kwezesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbane ngokwaneleyo. Izakhona ukuthi ivuse amagesi mhlawumbe eHarare nakubulawayo kuphela. Elinye eziyindawo zonke zibizizezonke zimnyama. So lokhu kutho ukuthi i-400 megawatts ayeneli ukuthi ilayite imbali yonke efunekalayo kwele Zimbabwe. So yindlela nje abazama ngayo ukuthi bayabona ukuthi abantu sofika ekuphetheni ukuthi abantu bazogcina bengena emgwaqweni betshengisela ukuthi khona hhayi ilizwe liyizivela likaze libe khona. Layo i-South Africa iyazi ukuthi yayibapha le igesi ongaka bazama ngazo zonke indlela ukuthi bevimbele abantu bezimbabwe bengaphumi. Ukathi yabona sokusebenzeka njalo ukuthi abantu bezimbabwe bacross iLimpopo bangene e-South Africa ngoba isimo sisekhaya asisayenzi vele.
Yona i-Eskom njengenkampani iyenelisa yini umsebenzi khona ngapha kwele South Africa?
I-Eskom ivele iyehluleka ukunceda abantu base-South Africa. I-Eskom kuke kwabikwa nje kweviki eliphelele ukuthi nayo iyenze ama-losses afika 20 billion rand this year. So okwenza ukuthi i-Eskom nayo iyehluleka ukuthi igcine amalayithi e-on kwele South Africa. Lokhu ukuthi bayathatha njalo bekuthengise omunye umbane okufake kwele Zimbabwe yi-politics edlalayo. Bazama ngazo zonke indlela ukuthi bavimbele abantu bezimbabwe ukuthi bengangenele e-South Africa ngoba becabanga ukuthi e-South Africa kungcono. Akunabungcono lapho e-South Africa ngoba siyazi ukuthi sokusebenze amalanga amalutshana nje ukuthi i-Eskom layo ifike esimeni ukuthi abagesi azabevalwa njengakho lokhu kwenzakala kwele Zimbabwe.